ndaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 27 kuNkwenkwezi 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
izaba ukuthi amapolisi abopha abantu bona besenza lokho okuvunyelwe sekelo sombuso. Labo abathathu bebesenza kusemandleni abo abakuphiwa ngumthetho welizwe, amboni ukuthi kule nkundla engabafumana belecala.
Amapolisi asethese abesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abathunjwa batshaywa kakubi amacala agoqela elokuphehla udlakela lelokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe.
Lokwenzima obukhulu kakhulu ngendaba yezifuyo uzuthi umuntu kwesinye isikhathi umuntu uba ngcono njengobana ama-organization lawa ayancincedisa.
Indlala ibikwa isidla ubhedu emangweni weMatabeleland South. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lilokho likumachumi amahlanu lasithupha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lilokho likumachumi amahlanu lasithupha. Asebesindile bona balokhu bengamachumi amabili lanhlanu kuthi asebefile labo balokhu bebane. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 351,000 njalo wahlasela abedlula 5.6 million. Inhlanganiso ebona ngokwenqatshelwa kwemikhuhlane ezwekazi le-Africa e-Centers for Disease Control and Prevention ithi ezwekazi le-Africa khona umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 3,488 njalo wahlasela abedlula 116,000. Abesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abathunjwe kumaviki amabili edluleyo batshaywa kakubi ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende. Izolo betheswe amacala agoqela elokubuthana ngaphandle komthetho ngenjongo yokubangela udlakela kanye lelokuphazamisa ukuthula. Abathathu laba abayiziphathamandla zogatsha lwabasakhulayo kwe-MDC ngumeli weHarare West edale lephalamende uNkosazana Joanna Mamombe, uSicilia Chimbiri kanye loNetsayi Marova. Akukaziwa ukuthi bazamiswa nini emthethwandaba. Okwamanje balokhu belaliswe esibhedlela eHarare lapho abelatshwa khona amanxeba okutshaywa lokuhlukuluzwa ngokocansi ngabathumbi babo. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi abathathu laba betheswa njalo icala lokwephula imigoqo efakwe ngumongameli welizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. UMamombe labanye bakhe bathi bathathwa ezandleni zamapolisa ngemva kokubotshelwa ukutshengisela e-Warren Park. Bayatshaywa batholakala eBindura ngemva kwamalanga ambalwa sebelinyaziwe. Uhulumende uthi usadingisisa ngalolu daba. Kodwa abe-MDC Alliance bathi uhulumende ulesandla kulokhu. ukuhlaziya udaba lolu sixoxele gqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Umthetho omkhulu eZimbabwe yisikelo sombuso weZimbabwe sinika izizalwane zeZimbabwe amandla okutshengisela okukhonona nxa kulento abangayathandiwe. Ngakho imithetho le efakwe ngumongameli i-statutory instrument alamandla angaba ngaphezu kwesisekelo sombuso and lizaba ukuthi amapolisi abo abopha abantu bona besenza lokho okuvunyelwe isisekelo sombuso. Ngikuzabona ukuthi kwamanye amazwe esisakhelene lawo njengasouth Africa omkhulu wenkantolo ukhuthaza abantu bona bahambe inkantolo be-challenger or becungusisa ukuthi imithetho le efakwa ngabo president iyalandela yini isekelo sombuso welizwe. Ngakho ngokubona kwami labo abathathu bebesenza okusemandleni abo abakuphiwa ngumthetho welizwe, amboni ukuthi kule nkundla engabafumana bele cala.
Singathi kulungile yini ukuthi labo bemangalelwe elabo icala abalethesa amapholisa lingacutshungulwa?
Kulusizi kakhulu ukuthi amapholisa ekutheni becubungule icala elifakwe ngalabo abathathu bakhethe ukudlala ipolitiki ngokubabopha. Akulunganga, akula muntu olemvume ukushaya umuntu ngokuthi ehlukumeze umuntu okungaphandle komthetho. Okuqathile ukuthi udaba labo lucubungulisiswe kakhulu kuze kutholakale ukuthi owabajontshayo wabachaya wabahlukumeza ngubani. Ayikhona lokho osekusenzakalayo. Kuyasilulazisa lathi njengesizwe kwamanye amazwe.
Sabona amazwe amaningi lenhlanganiso ezishiyeneyo zisithi uhulumende weZimbabwe kumele aphuthume adingisise ngalolu daba. Kambe lokhu kuzanceda yini ukuthi udaba lolu luxazululwe? Kumbe uhulumende weZimbabwe ulakho ukuthi athi laye ulandela owakhe umthetho?
Kunamalungelo abantu angalimithwa ngokuthi umuntu uhlala ngaphi, ngoba amazwe omhlaba wonke asayina izivumelwano ezokuthi abantu abafanelanga behlukumezwe bebulawe bekidnetshwe. Amboni ukuthi uhulumende weZimbabwe ulithatha kaserious udaba lolo njengendlela ofanele lube ngalo. Kunamacala afana nayo. Lo mnumzana uthiwa uNabanyana watshontshwa wacatsha lanamhlanje lokhu kungaziwa. UZamara lokhu kungaziwa. UJustina Mgogo wagcina bemvumbulula abanzi behambe ekhotha. IZimbabwe ililunga lamazwe omhlaba alezivumelwano zokuhlonipha amalungelo abantu. Ngithemba awula sizathu sokuthi bathi bona balandela umthetho wabo. Kodwa njengoba sesibonile amapholisa kulo thetha ukulungiselela udaba sekhethi kubopha abantu okulusiza kakhulu okusululazisayo okutshengiselayo ukuthi ababusayo abahloniphi amalungelo abantu, abahloniphi lo mthetho. Sibonile isikhathi se-ground awula lutho oluyenzakalayo, ama-political killings awula lutho oluyenzakaleyo.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo intathelizindaba ezimbili ezibotshwe ngolwesihlanu ngesikhathi zizama ukuyakhuluma labesifazana be-MDC Alliance laba esibhedlela. UFrank Chikore loSamuel Takawira bakhululwe ngumthethwandaba izolo ngemva kwamalanga amane besesitokisini. UMantshi ukhulule ababili laba ngemali yesibambiso ibail. Uthe kumele baphenduke emthethwandaba mhlaka 15 ngenyanga ezayo. UChikore loTakawira betheswa umlando wokwephula umthetho wokuhlala ngekhaya emizameni yokwenqabela igciwane le-coronavirus. Ukubotshwa kwabo kusolwe kakhulu ngabantu abanengi. Omunye wabantu laba ngolwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni.
Indaba edanisayo njalo ebuhlungu kakhulu ukuthi uhulumende uzimisele ukuvimba njalo nokuvala zonke indlela ezokuthi abatatheli bezindaba bayekele ukusebenza umsebenzi wabo, ngoba akulacala abalethiswayo, akulacala abaliwonayo, kodwa sesibona bencitshwa lekubheli njalo sebevupha sebeqeda nje i-weekend yonke bevalile besenkantolo. Okuyinto enje etshengisayo ukuthi hayi kuleli lizwe laseZimbabwe akuselalo amalungelo kaZulu, njalo uhulumende usezimisile ukuthi ayihambi esiya phambili nokubhihliza amalungelo kaZulu kanye namalungelo abatateli bezindaba.
Intatheli zindaba lezi zibotshwe ngesikhathi siyabona abe MDC abesifazana abathathu abathunjwe batshaywa bahlukuluzwa kakubi. Uhulumende uyakulandula ukuthi nguye obathumbileyo. Ungathini ngendlela abesifazana beMDC laba abaphathwe ngayo?
Udaba lolu ludaba oludanisayo njalo olubuhlungu kakhulu okungamelanga vele ilizwe lizithulile ngayo ngodaba lolu ngesenzakalo lesisenzakaleyo. Bengikhangelele ukuthi amalunga wonke alwela uZulu njalo alwela ama-rights abomama azakhuluma kanye nolabafundisi kanye labazamaso bechothoza leyinto eyenzakeleyo ukuthi akumelanga kwenziwe njalo labo abaziwayo bebotshwe labo balethwe phambili kwemthethwandaba. Kodwa nje siyazi sonke ukuthi hhayi le nto angeke yazokwenzakala ngoba laba abayenze leyinto ngabantu abasebenzela uhulumende njalo abathunywa nguhulumende, okutshengisayo vele ukuthi hhayi omama bethu le kanye labosisi bethu vele kabakho kukhululeka kuleli lizwe ngoba vele bahlezi banjwa inkunzi njalo besethiselwa kanye lokwenziwa yonke into nje ekhokhelwayo kanye lokuqalwa nguhulumende omile abe nguye oprotekthayo ama-citizen ethu kanye nabomama.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Indlala ivikwa isisidla ubhedu esabelweni seMathebeleland South kulandela ukungani kuhle kwezulu. Izakhamizi zithi lanxa iminyaka eminengi yande ukuba lendlala kulesi sigaba, okwalonyaka kube kakhulu ngoba ihle yahlasela umnyaka usungula. Inhlanganiso ezibona ngokuphandela abalambayo zithi abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla eZimbabwe lonyaka bafika kuzigidi phose eziyisishiyangalombili. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Indawo yakithi yeMathebeleland South silobunzima obukhulu kakhulu ngendaba yezifuyo. Uzuthi umuntu kwesinye isikhathi umuntu uba ngcono njengobana ama-organization lawa ayancedisa, but ezinkomeni kulobunzima obukhulu kakhulu. Kazilakudla kulatshani njengobana izulu lingananga eMathebeleland South. Akula lutho, inkomo seziqalile ukathesa ukufa ngendlala, abanye sebegijima ukuthi maybe bezama ukuthengisa ukuthi umuntu ngayele nkomo eziyi-20 ethengise ukuthi ekhona ukuba nethenge isikafu. Nga ungamangala kathesa abantu baqala ukufida inkomo kathesa gandi. Nxa kusiyafika uDisemba uyabusungumuntu uyabungasela lutho, inkomo zaba sezifile. And nxa bezithengisa abantu bezithenga ngama-1,000, 2,000 inkomo wena sasikwazi ikhosta 5,000 ukuya phezulu ngendlala ukuthi seziqashile vele. Njalo amanzi aludubo olukhulu kakhulu. Sibheke indawo zama-regation, abanye balama-regation manje amanzi seqedwa ngokuthelela erigeshini kulaba abalimayo kuphinde kuye enkomeni. Elinkomo amadamu seqalisile ukucitsha. Ubunzima obukhulu kakhulu ukuthi aluba iZimbabwe yilo hulumende onanzelelayo kade umele ukuthi kasithesa aluba siqalile ukudrila amabhoholi sesincedisa for ukuthi inkomo zithole amanzi. Manje abantu baphila njani lezi nsuku ikakhulu nxa sikhangele udubo lonalolo selukhulumile? Abantu baphila nzima. Ngathi nzima yikho konalokho engikutsho ukuthi abantu sebesidla kanye. Abantwana uze ukuthi bona next door ngale namhlanje vela ngikwazi ukuthi ngiza kudlani indlala isiqalile okungena yebo basiyathola umumbu usuholayo abaningi sebephila ngomxhanxa ngoba amajodo indawo eziningi amajodo sabalawo ngoba nxa kule ndlala sokusikhathi amajodo abangcono abakhona abantu sebekhona ukudla lowo mxhanxa behlanganisa nomumbu lo abaholayo kodwa isimo sona kasisihle abantu bafa ngendlala.
Akula yini abakudobhayo emasimini?
Hayi, emasimini sibili ngikhuluma iqiniso, akula lutho esalidobhayo. Njengoba ngisisho ukuthi esakudobhayo ngamajodo and lawo majodo lakho ilanga lingahlaba ayathetha abola izihonqo eziningi zinamajodo okokudla khona kandi kazidobhanga lutho. Akula lutho ongathola sisho sikuthi kuzaba ngcono ukuthi maybe kwesikhathi abanye bekhona ukuthola kubomathelwane kakula lutho wonke umuntu uyakhala thina sesithembe khona khona lapho ukuthi abafowethu abasegoli abantwana bethu abasegoli yibo vela besebeseva abazali babo ngoba sibe sithola le mpuphu ebuya khona egoli kathesho malayithi abasasebenzi sokuvaliwe bazamile abanye ukuthi bazame ukuthi bethole ukudla bekufake emathrakeni but izimu layo iyabathathela iyadura ukuthi ibhadale for duty so sinethemba lokuthi kona hayi lokuyikufa mpela abantu bayashita abalalo.
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo isakhamuzi seMathebeleland and South njalo uyisiphathamandla seMDC ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 esePlum Tree. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi uhulumende sethule umthetho oyesula imithelo yokuthenga impuphu lengqoloyi kwamanye amazwe ngenjongo yokuqeda udubo lokusilela kokubili elizweni. Ithi umthetho lo uzasebenza okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. Iphephandaba leChronicle lona lithi abantu abanengi kobulawayo bakhetha ukuthenga amafutha epetulo ledizili athengiswa ngedola leZimbabwe kulathengiswa ngemali yakwamanye amazwe. Sogu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani mani msakazi beStudio 7 khuma nongwenya la eGoli. Siyabonga ukuzwa indaba lisethulela zona. Mina bengisacela ukuthi ke ngibuze la ukuthi nizokuthiwa amanzi asetholakala kanye ngeziko Bulawayo. Laba abantu abasebenzayo kukhansila laphana ukuthi amanzi azophela kumbe azoshota abazange bakubona kanti kahle kahle bona basebenzani. Ngoba phela uma usebenza kufanele ubheke into ezayo mhlawumbe ngomnyaka ukuthi kungaba kanje kanjalo kanje ngoba amanzi into ebonakala esegcekeni babe bengakuboni ngoba phela inkinga yamanzi kobulawayo iqala ngamanje kudala yaqala phela amanzi ahlupha lapha so ukubalungisani benzani bona ngoba manje kulomkhuhlane umkhuhlane lo ufanele uhlale kugezi ufanele uhlale kuclean babe bethi amanzi bazowaletha kanye ngeviki bathi abantu benze njani kodwa ke siyakhuleka kuNkulunkulu ukuthi umkhuhlane lo uhambele kude labantu bakithi ngoba bavele bazihluphekele okokuqala indlala okwesibili ngumkhuhlane okwesithathu baswela amanzi. So zonke lezi zinto uyabona vele ukuthi angeke sikhulume ngalokho okunye ovikela lokho ngoba vele izinto ezinzima kakhulu kodwa i-government le ephethe ayizame phela nawo ukuthi kube khona okunye okuncane kwenzayo ibonise ukuthi okuyakhalwa ngamanzi iminyaka leminyaka lokho kukhunywa ngento eyodwa amanzi ngoba phela kufanele amadamu labo kudala balungisa la ngeke kukhalwe ngamanzi manje ngoMeyi la kuyofika khona uSeptemba okuthoba kube kunjani. Siyabonga.
Sawubona umsakazi wami omuhle. Ninjani nabalaleli ku Studio 7? Hayi, ukhuluma nogajeni lapha kwela se South Africa. Ekhaya kusefila bhosi. Eh balaleli nabasakazi la kunenkinga la. Uyabona ke manje inkinga ekhona nanzi. Kushawe lamantombazana asebhulawayo. Kwakhulunywa nje i 2 minutes inyana lokho bese kudlulile. Kodwa kunalaba abaseHarare abathunjiwe laba. Kukhulunywa day and night. Umbuzo ubuso sithi kati laba bathunjiwe bona abasebhulawayo ade beshaywa. Bona akusibantu yini, akumele kukhulunywe ngabo ngoba vele yonke indawo okhunywa khona sokhunywa amantombazana aseHarare. Amantombazana aseHarare. Kade eBhulawayo bona bebengasimantombazana aseBhulawayo. Yini bona lingaqhaqhambiswa nelabo mhlawumbe bekukhulunywe ngabo sizwe impela nathi ukukhulunywa ukuthi hayi nabo bayameleleka kahle kuyakukhulunywa ngabo. So kungathi ubandlululo kalupheli khona ukuyana kuzenza ukuthi lathi sibe nalo lo ndiyana uchuko olukhona lokuthi vele naliyilo umhlobo ngoba vele siyakhethwa. White nakwamele singazikhethi sivele sikhethwa. Ngiyabonga msakazi. Kodwa nje okunye hayi le mpilo ingathi izazoba ithanda ukuba nzima la kwelaseMzansi. Njengoba imisebenzi iphela sithenjiswa yonke lento lena hayi kuthanda ukuba nzima msakazi wami. Sizobonga inkosi.
Njani bantu ba Studio 7 na tina hapa siya haula mna umanyati olupane kwa lupa 155 siya lamba hapa sithole nzima shuwa chola sitopo mbeka kwazo kwa umchachacha loko kuzala wabantana baneva izandla sezingokunye kulo mdala kwa hapa sirobayo kwa umtoko kwa sikawe naya uthole senzima badala njani kumuza sivili mchelu mnanga kuti mga ya trofe stikechi umchachacha ona loo kwa simbuzi zake kuthe 10 points ke ukuriding utophila ngalonke amahla bomfusi sihlahla uthi $3 imali ngathengi chi sweet haye yasihlupa shame impupha iduring
sawubona basakazi okhulumayo ngosimuzi ncuba hlala emathebele north soloto ejowa ngizohlala ngikhala kuhulumende ukuba asixwayise asincedise kukliniki yejowa isizisiwa ngamanxuwa siyacela kuhulumende sibili sibhekane laleli gciwane le-coronavirus siyacela kuhulumende kuba sixhase ngoba sisengozini wansi igciwane leli langena la emaphandleni yithi asiko siyaphela du siyacela kusibili kuhulumende angathi lo mlayezo wami ungafika kuhulumende civil asincedise.
Hayi siyalibingelela sibili egameni lenkosi lika Jesu siyayizwa sibili imthandazi ekhulunywa ngabantu sibili hayi corona la uyezwa siyakhuleka corona sihloniphe hayi corona la uyehla bakithi sesithwele nzima sesicakile ngawe corona hayi coruza salule mbali sibezwa sala sibala ngawe corona hayi siyabezwa abakristu kolo lokhilelo luka Kristu ye hayi sithuma uNkulunkulu laba bazezwa bayezwa abanye abale ndlebe bathi bayezwa ukuthi uNkulunkulu bathinda
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthi ilizwe lakhe lizavumela indawo zokukhonzela ukuthi zivulwe ngenyanga ezayo. Kodwa uthi indawo inye ngayinye izavunyelwa umbuthano olabantu abangamajumi amahlanu kuphela ukuze kwehliswe ingozi yokumemetheka kwe-coronavirus. Izitabane ziqale ukutshata kwele Costa Rica izolo kulandela isinqumo somthethwandaba esivumela abantu abathandanayo bebulili bunye ukuthi labo batshate njengomfazi lendoda. Ele Costa Rica libangela kuqala ezwekazi leCentral America ukuvumela imitshato yezitabane. size qhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amalungiselelo okhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwezi lonyaka ayaqhubeka. Umongameli Donald Trump olilunga lebandla lama-Republicans uza ngqikilana lomnumzana Joe Biden owebandla eliphikisayo lama-Democrats. Kodwa ababili laba kabenelisi ukuqhuba imihlangano yabo yokukhankasa ngenxa yemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Sixoxelo lwela amalungelo kaZulu, umnumzana Difa Dube saqala ngokumbuza ukuthi ubona izala nkomoni kulolu khetho.
Ngibona okwakathesi uBiden elethuba elihle kakhulu ukuthi anqobe uTrump kulolu khetho. Izizathu ziningi ezikhona ezibalisa ukulahlekelwa kwabantu imisebenzi. Yebo, kambe phela abanye sebengatsho bathi hayi abantu balahlekelwe imisebenzi ngenxa mhlawumbe yepandemic le icoronavirus. Kodwa ke ziningi izinto ebekade vele zisenzakala ngaphambilini kungakaze kufike ithuba noma kungaze kufike isikhathi se-coronavirus. So nxa kuwukuthi uTrump engazange wasebenzisa isimenemene sakhe lesi avame ukuthi asisebenzise, ngibona ngathi amathuba akhe ukuthi engaphumelela kulolu khetho esiyakilo, ngibona ngathi amathuba akhona afiphele kakhulu. Kodwa ke uBiden laye noma kunjalo kusase lezinto eziningi kakhulu ukuthi kuyakufanele ukuthi azinanzelele njalo, azama ukuthi noma unxa ekhuluma ngazo abekwazi ukuthi ukhuluma esithini. Izinto kakhulu izinto ezibambe ukhetho lwase-America wabunkomo ukuthi lo oyabe ekhankasela kakhulu ukhetho lwase-America nxa kukuthi nje engumuntu ongelalo iculo elihle ikakhulu ngendaba yase-Israel. Ngoba yiyo kakhulu eba ngumhlahlandlela kizo zonke izinto ezenzakalayo ukuthi umongameli okhuluma kubi nge-Israel esikhathini esiningi ugcine kusiba umongameli ongasoza phumelele. Kodwa uJoe Biden nxa engayenza kanti homework yakhe, ngibona ngathi leli lithuba elihle kakhulu ukuthi aphumelele kulolu khetho.
Umnotho weMelika usudilikile waguqa ngamadolo. Sikhuluma nje abantu abedlula i-34 million sebelahlekelwe imisebenzi phakathi kwenyanga ezintathu ezedluleyo. Imbangela enkulu kungomkhuhlane we-coronavirus obangele ukuthi amankampani avalwe. Lanxa engayisuye odilizileyo umnotho ubaba Trump, ubona uZulu evotela ibandla lama-Democrats yini ngesizathu sokuthi umnotho kawuhambi kuhle kathesi?
Ukulahlekelwa kwemisebenzi kwabantu babunkomo kuzabe yinto ezadlala indima enkulu kakhulu. Iloba nje noma njengoba sisitsho sisithi i-coronavirus iyaba ngesinye sesizathu sokuthi abantu balahlekelwe imisebenzi. Kodwa ke noma kunjalo nxa sikhangela ngaphambilini kungakaze kufike i-coronavirus abantu bebevele sebelahlekelwa imisebenzi njalo umnotho welizwe lase-America kade ungasayenzi ngendlela obekade abantu abaningi bekhangelele ngayo ukuthi mhlawumbe kufanele ukuthi ukhule usimame ngendlela ayethembise ngayo. Ziningi izinto esingazibala zibe mbalwa sibili. Ngisho even wathi ngena wayekhuluma ngokuthi uzakwakha umduli phambi kwelizwe lase-Melika lase-Mexico. Ziningi izinto ahamba ezenza njalo sesesabona lokutshona kwabantu abamnyama abaningi belokhu bebulawa ngamapholisa. Ekugcineni nje lawo mapholisa abulala abantu abamnyama kungabi indaba zalutho. Kuzabe yinto enkulu kakhulu leyo nxa kukuthi kakhulukazi uBiden nxa engena engasondela yena atshengisele ukuthi uya bambanisa ilizwe, iyabambanisa abantu beMelika njalo iyabathembisa ukuthi mhlawumbe usengadonsa kangcono kulalokho obekade kusenziwa nguTrump. So ukungandlondlobali kuhle komnotho kuzadlala indima enkulu kakhulu kulolu khetho. Kodwa njalo ke lokubambanisa isizwe saseMelika kuzadlala indima enkulu njalo, okuyikho engibona ingathi kuza kwenza ukuthi uTrump alahlekelwe kakhulu ngamavoti, okuza kwenza ukuthi amathuba akhe ukuthi anqobe lolu khetho afiphale.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi njalo ulwela amalungelo kaZulu. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa sethe seyabesifazana bebandla le-MDC Alliance abathathu abathunjwa batshaywa kakubi. Amacala agoqela elokuphehla udlakela lelokwephula iziqondiso zokuvalwa kwelizwe. indlala ibikwa isidla ubhedu emangweni weMathebelele South. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe lilokhu likumachumi amahlanu lasithupha. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo Muntungameli Nkomo.